So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 27 kumpalakazi 2020 ngokhiphi stube. Endabeni zethu lamhlanje uyamemetheka umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe.
Abantu abakunanzeleli ukuba khona komkhuhlane lo indana yonke nje lapha kobulawayo eZimbabwe yonke.
Uyathokozela eHarare emhlanganweni webandla le MTCT kwe Extraordinary Congress. Umongameli Donald Trump lokhu ezama ngamandla wonke ukuguqula imiphumela yokhetho olwenziwe ngolwezi.
Amazwe amaningi ikakhulu xa sukhangela e-Afrika bazabuyisela into le eyenziwa ngoTrump.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Kulabantu abafika phose ikhulu 83 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala benomkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi iningi labatholakale belomkhuhlane lo ngabantu abahlala kobulawayo. Sokulabantu abafika phose inkulungwane ezilitshumi lantathu asebehlolwe kusukela ngombimbito lonyaka batholakala bele-COVID-19. Kunani leli abedlula inkulungwane ezilitshumi lengxenye 10,519 sebaphepha kumkhuhlane lo kwele Zimbabwe. Sokubhubha abedlula amakhulu amathathu lamathumi amane 341. Uze sizwe okuningi ngomkhuhlane lo u-Ezra Jesus Banda we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Dumile Ncube oke wahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Umkhuhlane lo okokuqala ngakakutshela ukuthi wahamba njani. Umkhuhlane ukhona, abantu abakunanzeleli ukuba khona komkhuhlane lo indana yonke nje lapha kobulawayo eZimbabwe yonke. Kodwa manje okanye lapha kobulawayo engiza kutsho yukuthi lapho esihamba khona njengoba kathesi simile esijolo lapho okugada khona abantu kule Greens supermarket kulandani okwenzakalayo. Wonke umuntu khonapha abanye ababona balamamaski bayazihambela kuphela. Mina wakubhujiwe eflatini engihlala kulo sahamba sisiyakhulumisa imfa yayifike egoli lapho esathatha khona igcikwane leli ngoba sabanjwa saba yisibili emafletini lawa ecouncil saba yi-16 abantu abadala then abantwana babangu-10 so it means sasiyi-26 esasibanjwe leli gcikwane. Engakuzwayo ngibanjwe leli gcikwane bengakangibambi ngaqala ngagula ngatshaya likhanda elalinzima isifuba sami saba nzima njengomtogijima obegijima obegijima imarathoni ndingathi obegijima ngakhefuzela kwaba nzima ngaluza ngaba le ngangabi le power kuma-joints ami ngihlala ngingumuntu odiniweyo laz ngangasela appetite ngingasela chest kodwa hhayi ngokuzwa ukuthi kumele umuntu azisize njani ngase ngisenza lokho kuthiwa ngikufutha ukulihlafuna ijinja legalikhi nokunatha amanzi elemoni agudumalayo hayi kwangisebenzela kakhulu.
Wathi selibanjelwe abanjwa njani i-test le yenziwa njani bazi njani ukuthi ukuthi kwazi ukuthi u-positive unawo umkhuhlane kwawuhambe njani?
Kulo makhelwane owathe egulile njengomuntu wayelezimali zakho wasezihambela ngabona ematadei ukuthi bayemcheck ukuthi ulawo bayemhlola ukuthi ulawo yini umkhuhlane lo kuthi akuyini okumenzayo watholakala ukuthi hhayi u-positive. Asokuthiwa hayi amalonke emafletini lawa omathathu ohlani linjani ohlani litest babuya bazotesta abantu bazosihlasela sonke nje ama-results angikhona aphuma ngemva kwensuku ezine ephuma e-positive and babedinga thina esiphuma esi-positive laba ababe-negative abazange babalande
baseliseziwani ke lapho abalaleli balafuna ukwazi ukuthi basosenzakalayo
okwenzakala lapho-ke sitese ama-results esebuyile actually besithestile kwathiwa sihlale ezindlini singaphumi simelela ama-results sahlala insuku lezi ezine simelela ama-results ukuthi aphuma athe buyile ama-results besifonela besitshela ukuthi i-ambulance iya emile phansi ukuzolithatha lapho selisiya e-quarantine center elangeni. Ahlala sahlala sibili i-7 days elangeni e-quarantine kwakumele ukuthi ngaze sahlala 10 days but ama-results aphuza ukuphuma bona bathi babala i-quarantine from the day utestile ngosuku otheste ngalo manje nasase sihlalile 4 days so sasala kodwa sasala 7 days e-quarantine center lapha elangeni sihleze elangeni sasiphiwa ukudla kodwa okwakukubi kwakuyukuthi ukudla kwangikhona babengazange babe basibuze ukuthi i-dieteni kumi njani sasiphiwa nje njengabantu abasejini ukudla ukuthi namkali yaphiwa i-cabbage elamatemba isithwalo esile-cabbage lamatemba ntambama lizadla futhi isithwalo esilamatemba sasekuseni kudlise amaserezi emini besokuthi ngo-ten selinathisitiye eleshugadini isinto esesugadini ngamaqanda afraiweni sasesithinga thina ukuthi lisifrayelane amaqanda ngembiza ezingekho kini sesitshele ngabanye abasebenza khona lapho ukuthi hhayi amaqanda lingavumi balifrayele wathini bawabhoyile ngoba izinto ezisetshenziswa lapha kazihlanzekayo sahlala insuku eziyi-7 sikhona lapho kwakungamnandi ngoba akula entertainment akula network akulani sasihlezi kuphela obaba
yalilindwa yini
ayekhona amapolisa kodwa njengabantu esibamba umthetho azange sibahluphe ukuthi-ke
wena wabanjwa konke nonkosikazi
mina ngami lo nkosikazi wenasibhoni yami ele-chemise
la yayi-positive
yayi-positive
lapha lizwe umnumzana Dumile Ncube ohlala koBulawayo ubexoxa lo Ezra Jesus Banda weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Uyaxokozela emhlanganweni webandla le-MDCT owe-Extraordinary Congress owenzelwa eHarare namuhla okukhetha umuntu ozangena esikhundleni esethiwa ngumoyi uMorgan Tsvangirai obhubhe ngomnyaka ka-2018. UMavis Gama usithulela lolu daba.
Baxabene kakhulu abasemhlanganweni lo owenzelwa eHarare International Conference Center kulandela ukukhitshwa kwamanye amagama kugwalo lokuvota olwe-MDCT. Amagama amaningi akhitshwe kuvoters roll ngawabantu abadabuka koBulawayo kuntshontshwe lolunye ugwalo lokuvota oluhluthunwe kwabavotisayo loba nje lugcine lutholakala kalusasetshenziswanga ugwalo lolu kusesatshwa ukuthi amagama okuvota abeselotshwe ngendlela engaqondanga kuvotelwa abancintisa ukuba ngumongameli webandla leli ababalisa unkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Elias Mtsuri lomnumzana Morgan Komichi. Omunye wabala magama akhitshwe kuvoters roll mzana Anyway Mlotshwa.
Amabizo ethu lawakho kuvetha zona like njengedistrict yami iphela ndawo ampophoma amabizo ethu lawakho la siyabonga thina singamathemi elangikhona don't know why sesicabangela ukuthi mhlawumbe udakidaki esengene lapha sesitshontshela sefuna ukutshontsha la yes thina sivela koBulawayo size le nto yethu sizoyithatha into yethu sibuyele la ekhaya yes lapha ngomama
omunye njalo ovela koBulawayo obengu-election agent umnumzana Lungani Ndebele laye obesidla amalahle
njengoba ama-authorities wonke khona kumele benze iplan ngoba thina sineke sibuye old way silande uzobona amanyala lawo sibuyeleni nxa ukuthi amabizo abantu kawakho abazovota.
Kodwa unkosazana Lwazi Sibanda ngomunye wabathakazelela ukuqhutshwa kokhetho lolu.
Namhlanje siyajabula sinukwenza ukokhetho omthandalo nyama yembongolo khetho omthandalo mina elami ibhiza ngiyazi ukuthi iyaphuma ngosuthu elami ibhiza vele ngihamba lo mama okungala mama khonako sonke sithi kumama.
Omunye wabancintisa kukhetho lolu unkosazana Thokozani Khuphe uthi okuqakathekileyo ukuthi benze ukhetho lolu belandela imithetho yelizwe.
Angilethemba lokuthi abantu khathesi nxa bekhetha umuntu kabasoze bakhangela ukuthi umuntu ungumama kumbe ungubaba, umuntu uliNdebele kumbe ulishona, ngokuthi abantu kabazi likhona lokhu. Abantu kufanele bekhangele umkhokheli ngomsebenzi wakhe awenzayo, ngokuthi bafuna umkhokheli ozabakhokhela, ozabenzela izinto ukwenzela ukuthi abantu kube lenguquko, abantu kube lempilo ezinhle, abantu bebe lemsebenzi lokuhle ezindlini zabo, kube lezibhedlela ezinhle, lezikolo ezinhle.
Sebethiye indlebe abantu bemelele ukuzwa ukuba ngubani ozanqoba kukhetho lolu. Bekulokhu kubalwa amavoti ngesikhathi sisiya emoyeni. Kusenjalo ngesikhathi kuqhutshwa lolu khetho, amapholisa ohlangothi lwe-law and order abophe umgcinisihlalo weZimbabwe Diaspora Forum ohlala eSouth Africa, umnumzana Sox Chikowero, obedingwa phezu kodaba lokudutshulwa kuka-Alikani Manjengwa owaye ngomunye wababe londoloza owaye ngumkhokheli waleli bandla umuyi uMorgan Tsvangirai. ne Studio 7 mise Harare nimo Mavis Gama.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngengozi lokunye okuthiyeneyo olwe Civil Protection Unit luthi abantu esabelweni seManicaland kumele baqaphele izulu lesikhukhula iTropical Storm Jalene elakho ukuna kuleyo ndawo. Uhlangothi lolu luthi izulu leli lilakho ukubhidliza izakhiwo njalo libulale abantu. Abasiza uzulu bathi sebelungiselela ukunceda abantu izulu leli lingana kuleyo ndawo. Umongameli Donald Trump uzama ngamandla wonke ukuthi kuguqulwe impumelelo yokhetho ezabelweni ezikhathekileyo okwanqoba khona uMnumzana Joseph Biden webandla lamaDemocrats kukhetho olwenziwe ngolwezi. UTrump wethula imibiko eminingi enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi sokumele idale leSenate livimbe ukubalwa kwamavoti ayenziwe i-Electoral College aveza ukuba uBiden unqobe ngamavoti edlula amakhulu amathathu 306 kwathi uTrump wathola amakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232. Kodwa uTrump uthi ukhetho lolu lwebiwa ngamaDemocrats eGeorgia, Michigan, Pennsylvania leWisconsin. Lezi izabelo owanqoba khona uBiden. UTrump wanqoba ezabelweni lezi ngomnyaka ka-2016. Bamangele abanye abantu abadabuka eZimbabwe abalandela ukhetho lweMelika. UMnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF uthi okwenziwa nguTrump kulapho ukwenzakala kwamanye amazwe.
Uzashiya umumo omubi kakhulu ekutheni abantu baza amazwe amaningi ikakhulu xa sukhangela ngeAfrika bazabuyisela into le eyenziwa nguTrump ukuthi ye lithi nama-elections ayarigwa ingane lina lani lithi arikiwe ngaphe America. So isiyingoma le esizahlatshelwa ngumuntu wonke ukuthi ama-elections arikiwe njalo isisenza njalo umumo lana ukuthi ama-Americans wena vele kade esenza wena i-champion ze-democracy. Sokubalimazile sebebhazale balele phansi i-America ilele phansi ngesizwe ngokuba yingcitshi kweze ukuba yisibonelo somhlaba ekutheni bona yibo abakhangelele ukuthi babe yibo abayisibonelo somhlaba wonke jikelezi. Ngokunjalo vele kuzalimaza izinto eziningi loko kuyinto kukaTrump ukuthi ama-elections a-America arigiwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Melo Sidube.
Kwenziwa ngoTrump sokufana nje lokhetho lwaseZimbabwe luko-2008 lapho ubaba Mugabe wayedliwe khona, luka-2018 lapho umnanga Gobe edliwe khona umfana omncane Chamisa. So akusimangazi msakazi, kuyafana nje akusethusi lokho, asiqali ukukubona lakithi ku-Africa kwenzakala. So asiyinto engasethusa nje, sibukile nje ukuthi uTrump udliwe nje.
UMnumzana Paul Ndlovu odabuka ePhilabhosi esabelweni seMatabeleland South udane kakhulu ngokwenzakala kwele Melika.
Mina indaba eyenziwa nguDonald Trump le eyokuthi abelokhu ezama ukuguqula imphumela yokhetho ngibona ngasathi akungcwelisi yena nje kuphela but ungcwelisi iAmerika yonke, ngoba iMelika lilizwe elaziwa ngokuhamba phambili ngokuthi kulandelwe intando kaZulu kwenziwe izifiso zabantu. Pho ke abantu beMelika bakhulumile bakhethile umuntu abamfunayo, ongawukuthi yena kumele amukele ukuthi hayi abantu bazikhethele ngendlela abafune ngakhona. Ma yena esafuna ukuqhubeka ebe ngupresident wamele ngahamba ehlala phansi lebandla lakhe wabone lapho amaphutha awayenzile, ngoba vele uyawazi yena amaphutha akho uTrump ukuthi umoshe kuphi lakuphi lakuphi. Uyazi akudingeki lokuthi adinge ukutshelwa ngabantu. So ngicabanga ukuthi kahloniphe imithetho, kahloniphe imiphumela yokhetho, kahloniphe abantu be-America, abayekele ayende over ngendlela enhle iphawa kumnumzana uMelika, ngoba umnqobile kahle mpela la makhothi eMelika ngiwatshayela ihlombe ngoba akafani lawa eZimbabwe ukuthi ahamba lebandleli phi elibusayo noma lidliwe bathi liwinile. So iMelika ngizama ukuthi mhlambe ngichaza ukuthi lilizwe elilomthetho, yikho ubona amakhothi ekwazi ukumlahla.
UMnumzana Banda Moyo owemadabe endolwane esigabeni sebulilima West uthi uTrump sokumele aphume esikhundleni.
Okwenziwa nguTrump lokhu kutshengisela ukungathandi idemokrasi ebantini emhlabeni wonke. America ilizwe likhulu kakhulu, akufanelanga uyakwenza lokho uDonald ngoba ufundisa amanye omongameli ukuthi impela lokho akwenzayo njengabo Zimbabwe babona kusho ukuthi kulungile njengoba siyabazwa noma bekhuluma ukuthi yanti liyabona ukuthi e-America kwenzakalani. Kube futhi kurayithi ingane uyafuna ukuthi ebekwazi kuphela ukuthi katshontshelwanga karigwanga, kodwa lokho akwenzayo hhayi, mina ngowami umbono hhayi, umbona ngani uDonald khona into mpela ayifundisa into engalungayo.
Abalandeli bakaTrump abaningi bacabangela ukuthi ukhetho lwebiwa libandla lama-Democrats. Akunabufakazi obuveza lokhu ngoba amadale amaningi alahla okwaphanyekwa kuwo libandla lama-Republicans. Singangeni kusigaba esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kumanye amazwe amafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi sokulabantu abedlula izigidi ezingamajuma ayisitshiyangalombili 80 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19. Sithi abafika phose izigidi ezimbili 1.8 million sebebulewe umkhuhlane lo. Abantu bavota kukhetho lukamongameli namhla kule Niger. UMnumzana Mohamed Bozoum ukhangelelwe ukuba uzakhethwa ukuthi angene esikhundleni esithiwe umongameli Muhammadu Isofu. Sika sizwe ezamasiko. Namhla kuhlelo sixoxa ngenkaba. Kambe iqakatheke kanganani inkaba yomuntu esintwini? Sixoxa ngodaba lolu lonkosazana Sikhathele Nyathi, ingcweti kwezamasiko yesintu.
Linjani balaleli? Ukulahlwa kwenkaba kuqakathekile kakhulu. Inkaba ungayinanzelela kahle kahle inguwe uqobo lwakho. Umuntu angathatha inkaba leyana ayisebenza ngendlela afuna ngakhona, uyakwanisa ukuba yinto nje impilo yakho yonke, cause leyana into inguwe uqobo lwakho. Isingafulathisela into eziningi kakhulu empilweni yakho. So kusiya ngokuthi wena umuntu lo uyisebenzeka, iqakathekile yona impela. Kayifuzanga nje ukuthi iphongukuba yinto nje ephongukube kwegcikini. Kulabanye abafaka egabheni bavale, kulabanye abalahla ngemva kwesiphala bayigebhele phansi, kulabanye abaphosayo nje emasimini. Kulahlwa ngendlela ezijiyeneyo kakhulu.
Kungenzakalani nxa ukuthi umuntu engabamba inkaba ngendlela engayisiyo?
Kulaba ababeka ezindlini kuthola ukuthi kuthiwa ifakwe egabheni izanyamalala, yona iyanyamalala angikwazi ukuthi iyabishiye ngaphi. But manje ingathikwa naphana omunye umuntu abuyayithatha ayayisebenza ngendlela afisa ngakhona. E-Africa sisazi kakhulu kuloyana rather than ukunotha. So umuntu angabuyayithatha ayayisebenza, ayenge akusebenza ukuthi unotha, uyakusebenza ukuthi uthwale nzima. Elder ube nginto nje iyabe vele kuqedile ngoba yiyo inguwe. That is why kuqakathekile ukuthi ibe le ndlela elahlwa ngakhona. Ezinye zilamasiko abanye abantu balahla ngendlela abalahla ngayo ngesiko labo. Ungayilahlanga leyo ndlela ezingafanelanga uthole ukuthi umuntu wakho nakabi right, abanye bayagula into ezinjalo nje. Nyabo
udaba lwethu luma lapha okwalamhlanje. Besixoxa ke lo nkosazana Sikhathele Nyathi, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asikhangeleni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sabatsha silo Mike Wobe.
Lingale tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje mhlaka 27 December 2020. Igama ngumaigobe. Namhla kuhlelo silo Jingani Shoko oyinhlanganiso yezinasu Zimbabwe National Students Union. Sikhangela udaba lokuthi umnyaka ka-2020 uhambe njani kwezemfundo.
mnumzana Shoko ngiyakwamukela kuhlelo lwethu njalo.
Ngiyaphila kunjani
baba? Ah ngiyaphila bafoti. Ngifisa ukuzwa umbono wakho sikhangela umnyaka ka 2020 sikhangela indaba zemfundo elizweni. Ubona ngani intsha ihlangene ngezinto ezinjani kulomnyaka?
Okay, ngiyabonga bafungu umbudulo. Ah 2020 bendibe kungumnyaka ongikade ongekho lula. Njoba siqalise sibona ngomkhuhlane we-COVID o-affecte amazwe wonke sijelele. So singathi thina eZimbabwe njengabafundi bekunzima. Sine sibona eziningi umnyaka osuyaphela sibona abafundi kade bebebhala imihloliso yabo bebhala le-confusion ingacacanga. So singathi thina ukufunda kahle kahle elizweni lakithi eZimbabwe akuzanga kwayenzwa ngendlela eyiyo abafundi kade bebona ukuthi bengafunda bephumelela kahle ngempumela yabo emihle. Siyabona njalo futhi ukuthi even kuma-universities indlela kade ama-online lectures kade yenzwa ngayo it was just a norm kuphela ukuthi kuyayenzwa but eqinisweni on the ground bekungela into enjalo esingathi khona i-online learning.
Sikhangela udaba lomkhuhlane igcikwane le-COVID-19 nxa sisikhangela ezemfundo ubona ngani igcikwane leli liphazamise impilo zabafundi na? Njalo njengoba ezinye izikolo zisanda ukuvula ubona ngani ukuphazanyiswa lokhu kusaqhubekela phambili na?
Ukufunda kuphazanyisiwe ngempela ngoba sibonile ukuthi abafundi bona from primary level up to tertiary education abazange benelise ukuthi bethole ithuba lokufunda kahle kahle. Bafunde kwamalanga amalutshwane umkhuhlane lo wafika njalo sithe sokuzanywa ukuthi kuvule isikolo sicine sesibona ukuthi labo abafunda ezikolweni ezingani ziphakeme ezingani zibhadala imali eningi abasithi khona ngama-private school yibo abengani bafunde kahle sise ngoba i-online learning yabo ibikhona sibili njalo ngenxa yezimali abazibhadalayo eziningi kuma-private institutions bebenelisa ukuthi benikwe i-material ekwanayo usingathi khona idata ukuze bafunde kodwa anyone jikelele nje from any other institution from the poorest places sibonile ukuthi akunakufunda okwenzekileyo njalo even lanamuhla sikhuluma sinje khonapha sananzelela ukuthi umkhuhlane lo we-COVID ulokhu u-affecte ukufunda njalo izikolo eziningi failed to adapt and adjust to the situation. Eqinisweni ukufunda eZimbabwe akuzanga kwayaba khona ngo-2020.
Hayi, silukandaba sithanda ukubonga uJengani Shoko owenhlanganiso yezinasu ngokungena kuhlelo. Lawe mlaleli ulakho ukusipha umbono wakho nxa ungumuntu ongusakhulayo phosela phela amazwi akho ngiyakunxosa awusitshela ukuthi umnyaka ka-2020 uhambe njani. Thumeza umbono wakho kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyizi lukandaba olebalulisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe mthakazi omuhle zimbapho muhle sohlangana ngolwesibili baba.
Siyabonga kakhulu Mike. Koma manje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlana sihlobo esithandelelo zenkosi sihlana ngesonto lokugcina lomnyaka ka-2020 njalo sivela ekhisimusini. Namhlanje ke siza ngesikhangele ngomnyaka lo ozayo lalo odlulayo ke sibale encwadini yamtshumayeli isahluko sokuqala indima yesihlanu umtshumayeli 1:5. Ilanga liyaphuma ilanga liyashona lishesha kuya endaweni yalo lapho liphuma khona. Zinkosi ezithandekileyo, umnyaka singawufananisa lelanga eliphumayo sithi sekusile lithi nxa selingapha selehlile sithi selisiyatshona. Umnyaka uqala ngozibandlela uyegcitshwa ngumpalakazi kuqaliso omunye ngozibandlela olandelayo usiya komunye umpalakazi njalo njalo. Sikhangeleke lumnyaka esivela kuwo ubusithwaleleni senzeni siboneni Kwini esingakuthatha sithi lesi sifundo esisitholileyo eminyakeni ka 2020. Okuhle singakwenza kube kuhle njani ngo 2021 ukwenzela ukuthi impilo zethu lezabanye sibathandayo lesihleli labo zibe ngcono. Okubi okwenzakale empilweni zethu njengabantu, njengemndeni, njengomphakathi, njengesizwe yikuphi okungamelanga kuphindwe? Ngiyazi ukuthi abaningi bethu silaloko kuthiwa ngama-resolution, izinqumo esizithathayo ukuthi nxa umnyaka uphela kawuphele ngomnyaka ozayo ngifuna ukwenza lokhu lalokhu lalokhu. Khathesi kumele yiloo lalowo akabuyele emuva abone ukuthi kambe akwenelisileyo kade usemandleni akhe kuyini. Kanti njalo kuyini okwenza ukubana izinqumo zeminyaka leminyaka zingafezeki? Abaningi bethu sizabona ukubana sizasola sikhombe iminwe ebantwini lentweni eziningi ngokwehluleka kwethu. Kodwa ke umuntu ongumuntu kaqalise azihlolena ngaphakathi ukuthi lokho engithi ngizakwenza ngizakwenelisa yini, ngilawo yini amandla, ngilakho yini ukuthi ngiziguqule mina njengomuntu xa kuswelakala ukubana ngitshintshe ngiguqule ukwenza kwami ukuze umnyaka lo ozayo ube ngcono. Wehluleke ngaphi ngo-2020? Wenzeni ngempilo yakho? Angitsho izinto ezidingwa ngemali, imali vele sozoyafa yaba khona, kodwa zikhona izinto ezingafuna imali, izinto ezinjengokuthembeka, izinto ezinjengokuhlalisana kuhlela abanye, izinto ezinjengokuthanda abanye abantu, izinto ezinjengokubekezelelana, ukuhleka nje, ukuhlala nje uhlela abantu libingelelane lingakhangelelanga ukuthi uzazuzani kubani. Yizo izinto okumele nxa umnyaka luphe ela uzama ukuthi wena uzenze zibe izinqumo zakho zika 2021 nxa uNkulunkulu ekugcinile. Kasikhangeleni, sinanzeleleni ukubana impilo izikhathi eziningi siyazenzela yona thina. Ekesekeleni ukusola, siphakameni senze lokho okumele sikwenze ngamunye ngamunye. Okukhulu ukubana ingqondo zethu lenhliziyo zethu kaziguquke zenze u 2021 abe ngumnyaka ozakuba ngcono nxa uNkulunkulu sigcinile. Sisole okubi, siphakamise okuhle. Imicabango etshekileyo, egobileyo ibe khatshana lakhe. UNkulunkulu asinike imicabango ezakwakha thina ubuntu bethu, imizi yethu, imindeni yethu, ilizwe lethu, phoza umhlaba wonke. Singabanjalo sizananzela ukubana umnyaka ka 2021 ungaba umnyaka omuhle kakhulu. Ngakho ngithi kini lonke, Happy New Year 2021. UNkulunkulu aligcine, alinike impilo ende, siwubone lo umnyaka siwugqiba singabaphilileyo. Amen.
Lolo bekuluhlelo Vuselela Umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo.
Igama lami uNkosikati Moyo. Ngizalelwe eSiganda, ngakhulela eSiganda, ngafunda eSiganda. Okwamanje ngisetsholotsho ngokuhlala sathutha eSiganda. Ngiqale ukucula ngo-2015 nginama-albhamu awu-4. Elokuqala elithi Bayovuma, elesi-2 lithi Unemagic, elesi-3 lithi Ejele, elesi-4 ileli lithi Dear President. Lamanje umculo wami ngiwubona umculo ongisa phambili kakhulu, ngoba abafowethu ngapha e-South Africa bayazama ukuthi bewungithengele, kanti nalo babethenga nje kancane kancane, kodwa bangithengela kakhulu abafowethu, bangisapota njalo, bangikhuphula njalo, bangiqinisa ukuthi hayi mfowethu, qhubeka usiya phambili, usenzele okuhle, uthuthukise isizwe sakithi. Ngendlela okungakhona mbona umculo wami ungibeka kwelinye izinga elihle kakhulu, njalo futhi labalandeli bayanda okungisapota mpela. Angifuni ukuthi ngikhuluma amanga, ngiyabonga kakhulu mpela esizweni sikamthwakazi sonke, nabanye futhi abangasengumthwakazi abakumamela umculo wami ukuthi baqhubeke bengisapota nokungijabulisa isizwe njengoba ngisijabulisa. Ngizohlala futhi bajabulisa, nenzela konke okuhle.
siyabonga kakhulu umculo wakho lo jahalakithi. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, Oliver Lensayo, umhlifti.